Si Pollard thina ayisikho ku government thina kodwa sisebenzisana lo government ekutheni sibakhuthaze ukuthi zona lezi zinto ezikhulunywa ngamazwe lawo ukuthi bazenze zenziwe kodwa singami khona apho bese sikhangela ukuthi nxa sikhuluma lalawo mazwe siwatshele njalo ukuthi izindlela zabayezifakile akazisa engathi mina azi affect labo bantu ababe bajenze affect umuntu ongela cala ngathi mina abantu the general public iba abantu asebesizwa ubuhlungu siyakhangela kade sakula msebenzi ekhaya abantu bayahlupheka elizwe lethu alilamali abantu abantwana bethu bayangena ezikolo bapase kodwa kula msebenzi kungenxa yama-sanctions layo esikhuluma ngawo yikho kuthiwa zonelwa imvuyinye thina singabantu and ngikhuluma lapha ngikhuluma njengomuntu nje ongekho uhulumende ukuthi ayama-affecta lawo ma-sanctions kodwa ziningi izinto-ke uhulumende asezenzile ikakhulu sigoqela sikhangela i-constitution yethu eZimbabwe ukuthi njengoba sikhuluma kunje kule mthetho emningi esilungisiwe in line with i-constitution yethu okuyikho kwawucelwe ngalawo mazwe kodwa thina sithe sicelwa yi-committee le e-United States i-US Committee on Foreign Affairs Committee ele subcommittee on Africa global health and global human rights ekhokhelelwa ngu-senator kumbe u-representative I think ngwe-California u-Karen Bass sicelwe ukuthi si-submit kumbe sibhale i-position yethu ezipholadi ukuthi yiziphi izinto esifisa ukuthi njengoba kulibe belomhlangano namuhla bekule hearing on the continent of Africa ngokuthi ama-sanctions a-affecta kanjani abantu bezwekazi le-Africa kugoqela iZimbabwe sasesikhetha-ke thina siyipholadi ukuthi sibabhalele sitsho izinto ukuhlupheka esikubona phansi lapha ebantwini ukuthi ama-sanctions lawa awa-affecti lawa abantu elalisethi lifuna ukuba jezisa kodwa ase-affecta umuntu kazana nje ongelacala.